uqalise kuhle umsebenzi wakhe awuphe isisekelo sombuso esithi kumele kube lokhetho olukhululekileyo olungela bandlululo olungelahlakela. Ngakho-ke inkulumo yakhe le iqondile ngqo, upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufuna isisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Ithi njalo izweki abayabe bethe bahlukuluzwa kumbe batshaywa ngendaba zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni lakugatsha lweZimbabwe Human Rights Commission, ugatsha lwamalungelo. UZulu sewathemba yini amapholisa? Mpela sizabona esiza phambili nxa ethe wahlukuluzwa, ngoba esikhathini esedlule amapholisa ebesaziwa nje njengogatsha lweZANU-PF.
UZulu kakabi lethemba emapholiseni, kusesekhatshana ukuthi kwenzeke lokho ngokuba sisasuka endulo kaMgabe ilokhe ifeshe ebantwini. Kanti-ke ibandla leZANU-PF lelo phele kuyokuthiwa balisekela bengamapholisa lokhe likhona esihlalweni. Akuvele kuzange kwenzeka kusuka ngo-1980 ukuthi amapholisa abe yilokho esikuphecelezi i-professional police force. Oyakhona ufike wamukele kungakhathalekile ukuthi vela kuyitiphathi, bakusekele bakwenzele lokho okufunayo, bathathe isikhalazo sakho njengamapholisa wonke senze emhlabeni. Kulapho-ke udaba lwe-political violence oluzaba lenkinga khona, ukuthi amapholisa azama ngomthetho yini njengalokhu kuthenjiswa izeki. Sidinga ukuthi bona ngokwabo bakhulume njengalokhu izeki ikhuluma, bathi bazabopha noma ngubani ma ngabe senzipha udlakela, kungakhathalekile ukuthi ngoZANU-PF noma ngowe-opposition. Sikubone bekwenza khona lokho, bekwenza mathupha ezindaweni lapho bathi bekhona. Sifuna ukubona iZANU-PF idlula njengayo yonke umuntu isazisa amapholisa ukuthi izaba lo mhlangano engasuki nje izenzele, kodwa amapholisa esindele amanye amaqembu. So akusekhathani ukuthi abantu bathembe ukuthi amapholisa azaliphatha ngendlela efanele udaba lolu.